Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba siphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 kuLwezi 2024 ngikhiphe dobe. Indaba zethu lamhlanje.
Umoyo lonjovu vetheswa icala lokucela ibribe.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo nokhansela babanjwa xhaka bethwele $120,000 ukuthiwa bayiphumbathiswa inkampani yakwele China.
Into abazayikhuluma yile sivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo, basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC wokuhlolisisa ukhetho olusanda kuqhutywa kweMozambique lolunye. Iqembu leZimbabwe Warriors linqikelana lele Kenya emdlalweni we-AFCON qualifiers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lokhansela babotshwe izolo kusihlwa bethwele inkulungwane ezingamajumi amabili zamadola emelika, $20,000, okuthiwa bayiphumbathiswe inkampani yakwele China. Unkosazana Simiso Mlebu, isikhulumeli sekomishini ekhangelane lobukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, uthi umnumzana Edwin Ndlovu lokhansela Mpumelelo Moyo babanje xhaka bethwele imali le endlini kamamangala. Ake sizwe uMlebu exoxa leStudio 7 ngodaba lolu.
Umoyo lonjovu betheswa icala lokucela ibribe komunye olilunga lekhampani ebizwa ngokuthi Lebanon Investment. Ikhampani leyi yabeka amaphepha ekhansilini icela indawo yokuthi bavule ikhampani yokwenza isamende. So bathe sebephiwe imvumo yokuthi basebenzise umhlabathi uNdlovu Lomoyo, basebelanda omunye waleyi company ukuthi kababhadale ngoba bona basebenzisa umsebenzi omkhulu ukuthi ikhampani yakhe iphiwe imvumo yokusebenzisa indawo edolobheni lakobulawayo.
Yes, ngathi bangaphi kathesi uNdlovu Lomoyo?
Babanjwe se-police station eMzilikazi, bakhangelelwe ukuthi baye ekhothi kusasa e-Trade Gold, major sports.
Yes, ngathi icala leli belibhumbuluke nini, njalo ubona zani kuzahamba njani kunapho nxa sikhangela khonokho?
Okay, icala libhumbuluke nje eplangeni abala elidlulileyo lapho amangala igama lakhe nguTsitsi Mafumi abikele bona kumbe abhothe khona kuZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi uNdlovu Lomoyo badinga imali yokudiza kuye. So umamangala esebenzisana lenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission basebesetha i-trap. So ababili laba babanjwe bethwele imali ye-trap izolo endlini kamamangala.
Lo unkosazana Simiso Mlebu, isikhulumeli se-commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lamagqwetha ababili laba ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umanyano weSADC kukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano omkhulu eHarare ozahlaziya udlakela olwenzakala kwele Mozambique lokhetho olusanda kwenziwa kwele Botswana lamanye amazwe. Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi kulodlakela olumangalisayo kwele Mozambique kulandela ukhetho okunqobe khona umnumzana Daniel Chapo webandla leprelimo kukhetho lukamongameli. Abaphikisa abathi ibandla leprelimo labambisana lelezanu PF ekuqilibezeni kukhetho lolu. Elezimbabwe letheswa umlandu wokungenela kukhetho njalo kule Botswana lamanye amazwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana ebhidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into abazayikhuluma yile esivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo. Basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba lezinto ezinjengazona lezo. Basebekhuluma ngokuthi kakube lokuthula endaweni yaseNingizimu Afrika, yezwekazi le-Afrika. Konke khona lokho kuzabe kungalungisi inkinga eyiyo enkulu. Yebo, kambe uButswana kuhambe ngendlela efaneleyo, hayi ngoba kuwine opposition kodwa ke labantu nje bonke abakhangela ngamalungelo abantu bayasho ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo. Le Mauritius siyabona ngokunjalo, kodwa eMozambique kule nkinga enkulu kulezinsolo zokuthi kukhona ukudlelezela okufanele ukuthi bakukhangele ngamehlo afanele, bake batshintshe indlela abasebenza ngayo, babone izinto ngelihlo labantu hayi lababusi.
Ye, kuyini okwenza ukuthi bebone izinto sibili ngokutsho kwakho ngelihlo lababusi kulokuthi bebone ngelihlo likaZulu?
Okubanga lokho yikuthi bandisa kakhulu ukufuna ukuvikelana, hayi ukuvikela ama-constitution. Bathanda ukuvikelana, hayi ukuvikela amalungelo abantu. Khona lokho nje kwenza ukuthi bangakwazi ukuthi bavikele impilo zabantu eziqondileyo lapha kusadiki. Ikakhulu abaningi bangikhona labo babengenzi ngendlela efaneleyo, basebesesaba ukuthi kusasa yimi, abesesesaba ukuba lensolo. Uzananzelela ukuthi lukhona ukhetho luyalandela lweZambia, kanjalo kanjalo kanjalo. Abanye basebekhangelela ukuthi njengoba lwami ukhetho lusezalandela lami ngifuna ukudlelezela, abesesesaba ukukhuluma ngokunye okwenakala kwezinye indawo. Kodwa ke nxa kuzaba lokuthula kule ndawo yesadaki, kudingakala ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwa amalungelo abantu. Ukhetho lubanjwe ngokwemthetho ekhululayo, sine-SADC principles and guidelines, kumele zilandelwe kuso sonke isikhathi. Yikho lokho kumele bakukhangele. Nxa ngabe iMozambique ingakwenzanga, kumele bakukhulume ukuthi hayi, ukhetho alusisuthisi, aluhambanga ngendlela efaneleyo. Kungakho-ke akuzanywe ngendlela ukuthi kube lo khetho olukhululekileyo ngendlela efaneleyo. Kodwa lokho angiboni bekukhuluma la kancane.
Lo ngumnumzana ebhidlela Ncube okuhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association bexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Amazwe ayisikhombisa asemhlubulweni weningizimu yezwekazi le-Afrika lamhlanje asungule umbuthano wokuthakazelela ilanga lokunanza amalungelo abantwana, iWorld Children's Day. Unokuthaba Dlamini usadulela lolu daba eseVictoria Falls.
Umbuthano lo ukhangelelwe ukuba lezethekeli ezifika inkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ezigoqela inkokheli zamazwe yadabuka emhlubulweni weSADC. Ilanga labantwana leli lithakazelelwa minyaka yonke mhlazi kuLwezi 20. Ngakho eleZimbabwe lonyaka likhethwe ukuba lithwalele umthimba edolobheni leli esikolo seBaobab Primary School. Omunye wabaphatheke kulumthimba ngumnumzana Trimondolo ohola inhlanganiso yamalungelo abantwana Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network, othi kusasa bazacijiswa ngezifundo zendingeko zabantwana.
Ukuthi bakhangelisise ukuthi abantwana bangancediswa njani. Abantwana kunenge abahlangana lakho, izindubo, so many challenges abachayisana lawo.
Sixoxe njalo lomnumzana Frederick Mafira ohola inhlanganiso yabakhubazekileyo Our Pride Amputee esiza abantwana abakuleso simo.
Sikhuthaza njalo abazali ukuthi benakekele abantwana ngokubahambisa esikolo, bekwanise njalo ukubana bekhangele ukufundiswa kwabantwana imisebenzi yezandla.
Unobhala omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi ilanga leli liyingqobe ekuhluzeni inhlupho abantwana abahlangana lazo ikakhulu kwezombangazwe. Unkosikazi Iris Zenzwa Nozizwe Mhlanga, umqondisi wenhlanganiso yenozizwe Mother of Nations Trust, uyakusekela lokhu.
Ukuqakatheka kwe-World Children's Day ngomsebenzi esiwenzayo emphakathini uqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele abantwana bethu, sibagcine, sibancedise kukonke angabe bekufisela empilweni njengoba yibo ikusasa lethu.
Okwalamuhla umthimba lo uhlanganise abafundi bezikolo ezehlukeneyo elizweni lonke ukudlala inguqu yegolfu kanye lechess. Izehlakalo eziningi zizaphathwa kusasa lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azavula khona lo mthimba ngokusemthethweni. Kodwa phambilini kwalokhu abantwana abafika amakhulu ayisithupha bazafola emgwaqweni ekuseni kuthi emini bayeboniswa impophoma zamanzi womfula uZambezi. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uzalumathisa isibane abathi yi-Flame of Hope emngceleni weZimbabwe leZambia anduba ikhosikazi likaMnangagwa u-Auxilia Mnangagwa aphathe idili lokudla lezethekeli. Izikhulumeli zikhangelelwe ukuxoxisana ngezizakwenza ukuthuthukisa imfundo yabantwana kuzwekazi leli, ukuguquka komkhathi, ukunakekelwa kwabakhubazekileyo kanye lokuhlonitshwa kwelungelo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abemba amatshe aligugu okungekho emthethweni emgodini osesigabeni seSilfontein kwele-South Africa abedlula inkulungwane ezine kubika ukuba bayala ukuphuma emgodini okhonjolozelwe ngamapholisa athi iningi labo izigebengu. Amapholisa aqhuba umkankaso othi Operation Vala Umgodi. ELeRussia eliphose amabhomba amaningi namuhla esigabeni se-Odessa kwele-Ukraine selihlasela ngamandla ilizwe lonke. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende osaphethe intambo kwele South Sudan wazise ukuthi uzaqhelisa umbuso wakhe ngemiyaka emibili. EleMelika lamanye amazwe angamalunga ogatsha lweSecurity Council alichumi aphendule ngombiko okhuthaza abaholi baseSouth Sudan ukuthi bahlele ukuthi ukhetho luzakwenziwa nini futhi bathathe amanyathelo azakwenza ukuba luqhutshwe ngokukhululekileyo njalo ngendlela esuthisayo ngo-2026. Abantu besifazana badlala indima emqoka ekuthini kube lokuthula lokuhlaliseka kwele-South Sudan futhi kumele baphiwe ithuba lokuphatheka kwezombusazwe ngokugcweleyo elizweni lonke jikelele. Lokhu kugoqela ukuphatheka kwabesifazana ngokugcweleyo ekuvoteni, ekuncintiseni kukhetho kanye lokuhlola ukhetho ama-election observers, kutsho umbiko wamazwe la. EleMelika lamanye amazwe la amukele ukuzinikela kukahulumende weSudan ekupheni izikhundla eziyisilinganiso samachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35% phansi kwesivumelwano esalotshelwana ngo-2018. Embikweni wawo, amazwe la aqhubeke esithi ayakunanzelela ukuba inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu lezo ezikhokhelwa ngabesifazana zidlala indima enkulu emizameni yokuletha ukuthula lokugqugquzela ukuthi omama baphatheke kunhlelo zombusazwe. Omama lamantombazana eSouth Sudan okugoqela iziphepheli kanye lalabo abadudulwe emizini yabo bayadlwengula ngendlela ehamba phambili emhlabeni jikelele. Ukulwisana okukhona kubangela ukuthi lolu dubo ludlondlobale. Umbiko weMelika labalingani bayo wamukele ukuqheliswa ngemiyaka emithathu kohlelo lwamabutho olwe-Joint Action Plan olujonge ukuqeda ukudlwengulwa kwabantu elizweni kulandela ukuphelelwa kwalo isikhathi ngo-2023. kodwa amanyathelo aphuthumayo abalulekile. Ngakho amazwe la akhuthaze iziphathamandla zakwele South Sudan ukuthi ziphangise ziqale uhlelo lwe-Joint Action Plan futhi ziqakathekise ukulolonga amabutho encediswa yi-United Nations lezinye inhlanganiso. Uhulumende we-South Sudan ulokhe engakagcwalisi umlando wakhe wokuphenya lokujezisa abadlwenguli. Umbiko lo uthi uhulumende waleli lizwe kumele abophe njalo ajezise labo abadlwengula abesifazana ngesikhathi sempi futhi avikele abantu makhaza. Amazwe omhlaba kumele asekele inhlanganiso zabesifazana eziphathisa abantu okugoqela abesifazana lamantombazana kwele South Sudan. Elemelika labangane balo bazimisele ukuthuthukisa ukuphatheka kwabesifazana kunhlelo zobukhokheli eziphathelane lokuletha ukuthula kwele South Sudan kanye lokuthuthukisa isimo sabomama lamankazana kuleli lizwe.
Le yimibono kahulumende weMelika. Abahlali bemadolobheni kanye labosomabhizinisi bathi bayadana ngesimemezelo sikahulumende sokuthi amagesi asiza silela ngamandla ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini sewange ngoba bebevele bewathola nzima. Inkampani yezisa yona ethi imitshina le isalungiswa ithi uhlupho lolu lukhwezelwe yikuthi isitishi sekariba asapompi kahle amagesi. Usenatari Tandlovu wakoBulawayo uchasisa ngokubanzi ngodaba lolu.
Amagesi ahamba ngo-5 ulele, kuyetshonila nguzulali ngo-10 amagesi engabuyanga. Abuye phakathi kobusuku, wena yonke into yakho isiwonakele, awudlanga. So kumele siqalise ukuhlala ukuba namasola ezindlini, enye expensive futhi ebakhona ebantwini. Ikuqala babeletha uhlelo lokuthi sizacitsha amagesi ngesikhathi esingaka, abuye ngesikhathi esingaka, ngelanga elingaka, khathesi amagesi aphunguhamba, awutshelwa lutho, sihlale emnyameni. Vele kasisathengi lezitshebo emafrijini, asisafaki lezitshebo emafrijini ngoba ungathenga isitshebo esiningi ugcina vele usuluzile ngoba inyama yakhona injani iyabula. Khangela ukuthi kubuhlungu kangakanani ukuthi suku zonke usebhutsha. Sesibuyele kadini okokuchaya imihwabha, okokuphila lokhwana okunzima. Ekhaya siyakuzwisisa kodwa lapha emadolobheni sithandekile, impilo inzima kakhulu. Ugcine usuthenga inkuni, inkuni zonezo okuthiwa kumele siphume kizo ngendaba ze-climate change yena le ekhona, kumele siphile isikhathesi. Ugcine uthenga inkuni, uthenga igasi, uyethenga amagetsi, amagetsi akhona angekhoyo, imali yakhona uyithatha ngaphi?
Liyake liluhlafune lolu daba, njalo zithini iziphathamandla ngalolu hlupho? Kukhanya kulesisombululo na?
Siyabuza kodwa kakula mpendulo. Kulamanye silamanye ama-ministers angabuyiyo le-parliament libezo lichazisele ukuthi kanti amagesi kuhamba njani ngoba yindawo kumele
basichazele ukuthi kanti vele uhlupho lungaphi kwakhona njalo luphela nini uhlupho lolu.
Mina kathe singikhuluma ngiseHarare ngithe mbuza ngikhaya abantwana bathi amagetsi lokhu ehambe kuthangi abuye izolo ekuseni. Izolo atshona ekhona, ischeduli kasesitshintshile, sisasazi ukuthi ngesanini namhlanje kawakho. Aze ebuya nini ngo-11 kumba angavuya, aze ebuya the following day kusasa nge-Friday. Kodwa siyazama njengabameli babantu.
Lo ngusenator Richard Ndlovu wakoBulawayo obexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lingutshikile obhanqa 1-1 lele Kenya umdlalo weAFCON qualifier odlalelwa kulangale kule South Africa. Ungaphela unje umdlalo lo, eleZimbabwe lizakwanelisa ukuba lingene kusigaba seAFCON final. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Basakazi bakaStudio 7, salibonani, linjani? Thina sikhala ngalolu daba lwaseSouth Africa. Sibone abantu beqala ngokukhitshwa emsebenzini yabo abayisebenza bekhitshwa kuma-restaurant namankampani ahlukeneyo. Manje sokungenile indaba yeziphaza nendaba yokudayisa ukudla, kusho ukuthi akusaphileka eSouth Africa. Kanti umuntu okuza yena yini umsebenzi wazowenza? Kanti emsebenzini bakhitshwa abantu bangena kwezamabhizinisi ukudayisa ukudla, manje futhi sebengeniwe sebehlaselwe kukho lokho futhi, kusho ukuthi hhayi akusaphileka eMzansi.
Basakazi labalaleli, ngukhethe Bebe okhulumayo. Yadanisa kuyayangisa ukuzwa umongameli esithi nxa engaphandle kwelizwe ezenze ingani ungumuntu olalelayo, ozwisisayo, e-address ama-diaspora ingani uyabahlonipha, uyabananzelela ukuthi bangama-stakeholders. Kuyayangisa ukuthi uMnangagwa asitshele ukuthi kumele ulwazi esiluthola nxa siqhatshwe kwamanye amazwe silulethe ekhaya lu-contribute kwezomnotho. Akakhulumi ngokuncithwa kwethu ilungelo lethu lokuthi sivote ezi-diasporans. Akazihluphi ngokuthi kati vele ekhaya abantu basuswa yini, abantwana basabalala bagcwala emuzini, uyabungubabo kanjani? Khonapho ekhuluma lathi kanjalo emazweni, nxa ungabe usekhaya le eZimbabwe uzama ukuthi ubonise, uthathwa njengesitha, ubotshwe, uchaye, uhlukunyezwe, uvalelwe ejele. Kodwa nxa ebuya ngapha emazweni, kuyayangisa ukuthi uMnangagwa is full of hypocrisy. Izinto azikhulumayo ayisizo, azihambelani lezenzo zakhe.
Yebo, akuthi sanibonani bantwabam, linjani? Hayi, thina sikhona ukukhuluma lokho kumamoyo. Kokumamoyo khona ke ngikayi bantu. Kuyayo indlala bantu. Kodwa uthiwa siyaholiswa nini? Amphambukuthozi ukuthi kuthiwa siyaholiswa nini bantu? Izolo lele ngadlanga bantu. Lele ngendlala izolo. Ukuthi ukuhola kuthiwa siyaholiswa nini bantu? Yebo, akuthi akalisizwele thina gogo bantu. Mabingasenzela nje amatanke ejiba ngempuphu ukuthi silale sidla iporiji nje bantu, mayi ansakwanisa ukusebenza bantu. Mphambukuthwa nje ukuthi manje bakithi ngayo igovernment ingasibona bantu. Ye, bakithi hhayi linganceda, mayi mphambukubingelela bonke ontungamedli bantu nabasithandekile bonke nabalaleli bantu. Mna ugogo, ugogo mamoyo wakhona ke ngikayi bantu. Ngikhuluma kesi kulapha ngigula inkelo bantu. Awu mama sibili, ake lisincede bantu.
Studio 7, basakazi bethu esilithandayo kakhulu, elisinikeza indaba suku zonke, lokhuyana okwenzakala laphana eMazombike siyakubona njalo kuzoyenzeka ngelinye ilanga kuthi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
um 7. Kulibiki was a Friday, leqembu elicula umdumo wesithathamiya amabevane. Leqembu likhulwa nguFuture Ndebele osahlala kwele Ireland. Asizwene ixoxa lomsakazi weStudio 7 kuEzra Jesus Banda.
Uma uhambe emhlabeni bheke muva bheke izitha zakho.
Bheke muva phela ubheke isise.
Bambiza Ndex Fanboy abayimambiza Future Moyo kodwa ilakhe lokuzalwa ngo Future Ndebele akuzithi fahlafahla ngembali yeqembu lamavevane
evane akaphela liqembu elizalwe iwhite umfolosi abanengi abayaziyo okuliqembu elaqala ukucula ngomnyaka ka 1996 saqala singabadlali bebhola sise primary school eNgwana under our coach and founder ubaba uLucius Ncube from Kezi iwhite umfolosi le yasizala iqembu okuthiwa ngamavevane akaphela
asenawo hama jokunquba kose sipamandla hoku
lona leli qembu licula umculo wethenewe engelamachacho
ingoma zokholo ezesicathamiya ingoma nje esikhuluma ngezimo ezenzakalayo ezifana nemikhuhlane etholakala engalaphekiyo ingoma ezikhuluma ngezimpi esizibona emhlabeni kodwa konke lokhu sizokwenza ngendlela yokuthi esilethe induduzo noma sijabulise abantu kanti njalo futhi ezinengi zakhona zizaba zingoma zokholo eziletha umkhuleko noma engathi healing ebantwini ngesikhathi ezinzima
Amavevane sebenamadlala athi ambalwa njalo umculo wabo wembube kumbe isiqathamiya uthazelela lasemzansi
abanye bawubiza Tsothoza Mfana kakhulu abantu abangamaZulu sinamadlala athi thina angafika 5 bese siba namasingi kumavevane lapha siphila njengemuli as a family ngicula nabafowethu abasuka khona eplanti la ngisuka khona abanye basuka esigodini ngizoba nabafowethu baselupane abanye ngaphekezi kanjalo kanjalo
For God so loved the world.
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 At His end.
At His end.
So lithuba lokuthi utshele abalaleli ukuthi umculo wamavevane utholakala ngapi Ndex
Spotify YouTube nakuwo wonke nje ama social media channels Facebook Twitter nakubo TikTok simple search amavevane akaphela neqiniso nokuthi lakho uzosithola khona lapho ama jeng nawo kubalandeli bonke abamavevane ngithi ngiyalithanda kakhulu ngothando ngilishiya ngengoma ethi
Hanu bebukalanga patana nemaboko
amavevane apapa esiya phezulu ekhuphuka athi kabuye lemuva yiwo ebesilawo kuhlelo hoza hoza Friday nibe lempela sonto enhle igama lamu Ezra Jesus Banda
patana nemaboko
shango
yetu yaputa muha lema
chebu
kani mubo
Chia
Jesus chasika
shango
yetu ya puta muha lema
chabu
kani mubone
Chia
Jesus chasika
hango
yetu ya puta muha lema
Kalanga ndiko kanye
wetu
kubukalanga ndiko kanye kwetu ya basha abafana lapho singakehlukanikezi sikhangele ezinye zezinhloko zendaba umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lo kansela babanjwe ixhaka bethwele i-20,000 United States dollars okuthiwa bayifumbathiswa inkampani yakwele China iZimbabwe Warriors isingene kwisigaba se-AFCON final kulandela umdlalo weqembuleli lele Kenya obe ngutshikile obhanqa 1-1 kwele South Africa kange siqhuba lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje olubalisa ngenjabulo umthembo ozithembayo uGibbs Dube lingakhohlwa i-live talk yalandela
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.